Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngomvu lo mtaga 28 gumbimbi to 2022 igama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili
sisebenzi lenzi makakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zika ward 8
abanqobe kukhetho lwama-by elections abebandla le-Citizens Coalition for Change labezanu PF bathi bazasebenzela intuthuko kaZulu.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okugodwa nje ngesikhathi kule mbiko ethi MDC Alliance ingaba isimxotshile uMonzora. Kambe impumela yama-by elections lawa ingaba isitshengisani phambilini kokhetho lwezwe lonke ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasanda kukhethwa ukuba ngamalunga ePhalamende lamakhansila kukhetho lwama-by elections bathi bazasebenza nzima bathuthukise impilo kaZulu. Phakathi kwezihlalo zePhalamende ezingamashumi amabili lasishiyangalombili 28, ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change lithole ezilishumi lasishiyagalolunye 19, kwathi elezanu PF lathola ezisishiyagalolunye 9. Ezimbili zazo ezivalisa ese-Epworth kanye lesemtasa South zaziphethwe libandla le-MDC Alliance lingakabi i-CCC. Ngamanye amazwi ibandla likaChamisa lilahlekelwe izihlalo ezimbili ePhalamende. Ezinye zazivele zisezandleni zezanu PF. Kukhetho lwamakhansila ibandla likaJamisa lithethe njalo izikhundla eziningi. Sixoxe lo khansila we-CCC omutsha okaward 8 kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngidumisa uNkulunkulu ngokunqoba enkwenzileyo ukuba ngukhansela kaward 8 kobulawayo indawo ehlanganisela iBarber Fields, iNzilikazi, iNgowenja kunye leThorn Grove. Sisebenzile nzima kakhulu sizithengisa ebantwini sikhuluma lenhlelo esikhangelele ukuthi sizenzele izakhamizi zikaward 8. Kuyathokozisa kakhulu lanxa nje amavoti angazange abe maningi kangako. Yebo, siyakwazi i-by election iba le aparts, abantu kabaphuma ezindlini, abantu baphuma kakhulu nge-general election lapho bayabe bekhangelele khona ukuthi kungaba lotshintsho phezulu ku-ofisi likamongameli. Hhayi, sisebenzile, siyabonga kakhulu abalandeli labasekeli labo bonke abenelise ukuthi bayevota besikhetha ukuthi sibe ngukhansela kaward 8. Sidumisa uNkulunkulu ngokunjalo.
Kuyini okuhlelele abantu bewadi yakho? Kuyini obathembisa khona?
Ngikhankasa uward 8 bengithembisa izakhamizi ukuthi ngizazama ukuthi ngithuthukise i-service delivery ngokokuqala lokho. Kwesibili, bese ngibona ukuthi ngiyathuthukisa singathi thina i-development kuward. Nxa sikhuluma nge-service delivery, ngizaba ngumuntu ozameka sure ozakubona sibili ukuthi izakhamizi ziyathola i-service eqondileyo evela kumasipala wakobulawayo. Kungangokuthi izibi ziyathwala, kungangokuthi amanzi atholakala izikhathi zonke, kule ndawo amanzi ahlupha khona. indawo ezinjenge zentaba zinduna flats eBapa Fields sizameka sure ukuthi sibone ukuthi atudubo lungaphi sisebenzisana ke leziphathamandla zecouncilini kulungiswe khona lokho okwesibili sikhangele udaba lwesuwa isuwa iyahlupha kakhulu endaweni kaward 8 bezokusiba futhi le ndawo yedrainage system drainage system la yakhathaza kakhulu ku-R square laphana amanzi angena ezindlini ngesikhathi sezulu ngikhangele ukuthi sincedisane sikulungise khona lokho bese sikhangela le mgwaqo ama-potholes kumele sibone ukuthi imigwaqo leyo iyavalwa bese sibuya ku-development sikhangele ukuthi sithuthukise isigaba okokuqala ngathembisa ukuthi nizafoma i-ward development committee ngibona ingani iviki elizayo lisiyaphela nizabe sengiyifomile leyo committee esizabe sikhangela-ke inqubela phambili yesigaba sindawonye okokuqala isifiso yikubona ukuthi abatsha sabakhipha emgwaqweni abatsha bathola imisebenzi abatsha bathola-ke singathi thina lulwazi lwemisebenzi yezandla ukuthi bazisebenze ngokunye nje okuningi sizawukhangela kanti labadala ugogo labokhulu sizazama ukuthi sibone ukuthi bancediseka njani kule nhlanganiso ezibuyayo ezinjengabo-world food program ezifika esigabeni zazabake ukuthi sikhankasele ukuthi ogogo labokhulu bancediseke kukhona lokho hhayi sikhangelele ukuthi sisebenzele zakhamizi kakhulu okuqakathekileyo ukhansela kumele abe ngumuntu othumekayo singathi thina ngumessenger wabantu kuward so ngithembise ngesikhathi ngikankasa ukuthi-ke ngizaba ngumuntu othumekayo ngizaba ngumessenger othumekayo izakhamizi kumele zibe zindithuma lapho ezithusa ukuthi ngiye khona ngizasebenza gadalala lazo ikanti okokugcina ukhansela omunye umsebenzi wakhe ikubona ukuthi uyapasa ama-bylaws ancedisa umphakathi ama-bylaws ancedisa iward ayimele ama-bylaws ancedisa idolobho lakobulawayo jikelele ngikhangeleleke ukuthi silungise ke nilamanye ama-councelors sifakeke ama-bylaws kancedisayo ukuthuthukisa isigaba ngokunye-ke ngikhangelele ukuthi ngikwenze
amanye amakhansila sike sabona engena ezihlalweni athi esephakathi khonale ephenduka abe ngamagovu aphangayo esegcwalisa izikhwama zawo asisoze sikubone usuhamba ngalolo nyawo yini lawe
umuntu uyilokho ayikho khona-ke mina lapha endabuka khona ngafundiswa ukuthi-ke nxa ungumuntu ongubaba udla amandla akho okuphuma ezithukuthukwini zakho ekusebenzeni nzima ngumuntu-ke ozisebenzayo ngumuntu-ke othanda ukuthi athuthukise umphakathi yikho-ke ngokuzisebenza kwami ngithanda ukuthuthukisa umphakathi ekhanselini ansomuntu olandaba kithi kuyadinga umsebenzi kodwa ngilanda ukuthi ngincedisa umphakathi wakithi ngithuthukise idolobho lakobulawayo liye phambili njengoba kuthiwa siye phambili
umnumzana Edwin Ndlovu ngosekhethwe ukuba ngukhansila we-TCC kuward 8 kobulawayo sixoxe njalo lowake waba ngumeya weGwanda umnumzana Justin Mashale yena onqobe njalo wabuyela esikhundleni sakhe sokuba ngukhansila kaward 7 laye eku-TCC
ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli bakaward 7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona liyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni nabe sivotele yikho-ke lokho kuyanjabulisa sinqobile sibili kuyasisuthisa mina nginqobe ngamavoti angu-323 obengilandela wezanu p f waba la mavoti angu-212 owe-MTC Alliance waba la mavoti angu-14 olandelayo owezaphu waba la mavoti angu-10 so ngakho lokhu hhayi kube kunqoba sibili okule sisindo njalo siyaziqhenya ngalokho
njengoba wawungumeya weGwanda sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa
angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu bakaward 7 nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile kodwa-ke ngigxile kakhulu ku-ward 7 le misebenzi ekumele siyifeze esuke yadliwa isikhathi kodwa nithembe ukuthi sizaphuthuma siyiqede yikho-ke esokujongileyo njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga ku-ward 7 kuphela kuwine phose zonke indawo lapho esasiwine khona ekuqaleni singaka rikholwa ilaba abasirikholayo.
Siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma by-elections lawa liphansi kakhulu. Ungathini ngalokho?
Yebo kambe kube le voter apart. Mina engathi mhlawumbe kubangele ukuthi abantu beZimbabwe abakujayelanga ngoba ama-by-elections kaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo. Kodwa ngenxa kalokho kwezwa ngabo Mozola kwagcina kusiba la ma-by-elections abantu bengasakwazi ukusana ikakhulu sikhangelele i-election ya next year ka-2023. So abanye besebelahlekile, even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke i-voter apart yinto emele khathaze ukuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo, kumele sibili sikhuduze sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi, ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe, yiyo indlela njalo engayenqabela ukujontshwa kwamavoti. So silo mlando omkhulu kakhulu, sizakhuduza hatshi emadolobheni kuphela kodwa sizakhuduza lemakhaya, ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lwethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya ukwenzela ukuthi sinika abantu izivindi, sinika abantu ijuju ukuthi bevota njalo sile sibindi, njalo sile siqiniseko sokuthi sisanqoba ngo-2023.
Umnumzana Justin Mashale ngukhansila ka-Ward 7 omutsha eGwanda, njalo ulilunga le-CCC. Abebandla lezano PF bona bathi bayathokoza ngempumela yokhetho. Nanku bahluthunele amabandla aphikisayo ezinye izikhundla. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma.
Sibonile bona ama sithi wonke ebesilawo njengebandla lezano PF sithwathethe futhi asidliwanga kuphapha. Sathi phezu kwakho nokho sesihahabeni amanye amasithi ayengawe GCA esiyi-CCC kathesi ngo-2018. Singenile endaweni zabo kwezindawo sathatha amasithi abo abangawethu, okutshengisela ubana kulezindawo lapha esesizwisiswa ngabantu khona esasingazwisiswa ngabantu ngo-2018. Ukusukhangela futhi kwezindawo even imagine yokudliwa kwankona ivalekile igephu khangele lapha kobulawe lapha esikhona enkulumane ukhona ujaha kuthiwa ngulo uze mshinto mthwala. Umuntu adencanisela layo uthole about 800 something votes ku-council, yena waphuma le 700 something votes. Okutshengisa ukuthi igebu lanaseset almost just about 100 people or so. Whereas ungakhala ngo-2018 igebu yakhona yayinkulu kakhulu, sibili ifika almost ubo 1000 something people. So khona kwala kuyatshengisa ukuthi hhayi siyangena kuba seduze, kube sesiba yinto esithembisayo njalo esinika amandla okukhangela u-2023 pho nxa sifika laphana singayala siloku sisenza imisebenzi emihle, siyale siloku sisithi engage abantu abakusociety lana kucommunity naleyo, because mhlawumbe kuyadufa ku-2023 sinqobe.
Ngezibalo zenu babachuma, lingaba liselilawo yini amanani aveza ukuthi lenelise ukuhluthuna izihlalo zamabandla aphikisayo ezingakhi?
Angikabi lawo wonke amanani aba offhand, kodwa ngiyakwazi ukubana njengeHarare i-Airports MDC Alliance kodwa sesiyithethe singaba kuzanu PF. Ngiyakwazi njalo ukubana kunamanye ama-council seats anjengasemavuku lapha kade ku-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe. Njalo ngiyakwazi ukubana nasesitshungiza futhi kulazindawo lapha ezazithiwe i-MDC ngo-2018 kodwa kathesi sesithethe. Kodwa inani lakhona kahle kahle ngingakunika kathesi, kodwa yinto ezaphuma vele khonapha nje masiyane masiyane liza kubona sokungenile ku-social media abantu bethu abayenza i-analysis la konke sibe kufake ebhaca ukubana wonke umuntu abone ukubana sisebenze njani njalo siyehluleke ngaphi njani.
Ungathi kuyini elikufundileyo, isiphi isifundo esikhulu elisitholileyo kukhetho lolu njengezanu PF?
Isifundo esikhulu mina engisifundileyo yikuthi bona amarali angakuyenga ubone ngazathi mhlawumbe usuhambe le nto yonke, kukanti-ke amarali nje jase bantu nje ababezibuyele ezabaswele okokwenza kumbe nje bafuna ukuzobona lokwana kuthiwa ngesingesi curiosity kodwa ukuvota kube kusokuchini ngoba ungakhangela amanani azihamba emaralini abantu usukhangela labantu abahambe uyavota into ezimbili ezishiyene kakhulu kuzona lezo okutshengisela ukuthi ubana singayala silokhu sigxila nge-social media o-Twitter lalani singalahleka okuqoka kade sibona singene phansi ebantwini sisebenzela abantu andubana nxa impumela ibuya ibuye ngento esiyazi ubana besisenza njalo futhi okunye engudobileyo laba ukuthi kona kunabanye abantu abangafuni ukudliwa ngendlela enhle ngoba sebevele sebecasa ukufaka insolo lapha lalapha basole izeki basole lokho batshintshe lokhwana bayenze amavidiyo athi benze lokho naloko konke lokhwana kube kuyindlela yokuthi bathi bezama ulungiselela ntona kungahamba nganeno bese bethi vele anti savele sakhuluma which is very unfair ukuthi ungene kuring usuvele usulucasa usole urefu ususola ilokuzeni ama-gloves akho usole lokho naloko ngena uhambe uyotshaya izibhakela nxa udliwe uvume ukudliwa nxa unqobile uvume unquba ngoba kathesi mina ngizabuza ukuthi right njengoba bebesole izeki besithe ayenzi ukuhle ayiphambe kuhle izinto nango phela izeki siza-anawunsa amabizo abantu babo abebandla labo asebenqobile so bazakwala yini bethi kona hhayi siyakwala lokhu ngoba ku-anawunse izeki na yikho lokho kumele kukhanye ukuthina abantu singangeneli la ma-double standards ngena ekhethweni ule open and free mind hhashi ukuthi wena uqasa ukulungisa inhlabathi ofuna ukuyijikela embizeni imbiza nxa iqhwathi
umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF ibandla likamnumzana Douglas Monzora LMDC lona alitholanga lutho uMonzora ukhangelelwe ukwethula umbiko phambi kwentathelisindaba namuhla phezu kwalolu daba. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-Newsday libika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixothe uMonzora phezu kokwehluleka kwalumanyano ukuthola isikhundla ngitsho lesisodwa nje. Lanxa iStudio 7 ingeke yabufakaza ubuqotho balumbiko, isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube utshelele umsakazo ukuthi basadingisisa ukuthi incwadi esenkundleni zokuxhumana ekhuluma ngokuxotshwa kukaMonzora ivele ngaphi. Kodwa akufakazayo uDube ikuthi ibandla lakhe selixotshise amanye njalo amalunga ephalamende alitshumi lasithupha 16 liwethesa icala lokusebenza loChamisa. Kodwa uthi akusoze kwenziwe ama-by-elections ngoba abaxotshiweyo laba kuyilabo abakhethwa phansi kohlelo lwe-proportional representation abakhethwa libandla abangavotelwayo.
Ibandla le-MDC abantu elibakhiphileyo ezihlalweni ngabantu abe-provincial council. Laba ngabantu abangena ngamavoti ebandla abakhethwa bona ngqo kumbe abakhethwa directly bakhethwa njengama-senator njengama-PR. So ngabantu abazafakwa ezikhundleni ngamalunga ebandla. Bakhitshelwe indaba zokuthi bebengasebenzi, bebengasalaleli iziqondiso zebandla, balandela lona leli bandla elitsha elibunjiweyo kukathi umthetho kumele bawuthathe kithi. Ngakho kugcina kusenza ukuthi bazisebenzele ezikhwameni zabo bengasanaki lokho amavota akufuna kibo. Ngakho ibandla likubone sokumele ukuthi bakhitshe kathi abanye batholakala bekuhwaphilizwe i-corruption. Ngakho kuyabe kungasasebenzeki labantu abanjalo ibengasalani lokuthi abantu ababakhethayo bafuna. Akusoze kube lokhetho ngendaba zabo, kuzalungiswa kufakwe abantu abazangena endaweni zabo ephathini.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDC ukuhlaziya impumela yokhetho lolu sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akulanto emangalisayo kangako ngokhetho lolu beluphume ngendlela endaweni eziningi okube kukhangelelwe. Lapho i-CCC ewine khona bekuvele kukhangelela ukuthi izawina ngokuba ngaleso sikhathi ngo-2018 abantu abavota kuleyo ndawo babevotela iqembu elalikhokhelwa ngu-Nelson Chamisa. Ngakho-ke baqhubeke belokhe besekela lapho akhona. Yebo kambe iZANU PF izuzile indawo ezimbili zikade zingaphansi kwebandla liphikisayo kuyinto engethusiyo kanjalo kangako nxa kungama by election akulanto enkulu eguqukileyo kulokho kumela phana okade vele kukhangelelwe khona
iMDC kaMonzora Ncube bayibhuqile ayitholanga lutho kulolu khetho ubona iqhubeka ikhona yini kumbe sokuyikuphela kwayo sokuyikufa kwayo
akuthembisi ukuthi iMDC ekhokhelwa nguDouglas Monzora ingabuya ivuke kulapho efe khona kulezi ndawo lapho ekade ikhona esibone ukhetho luphuma ngalendlela kakuthembisi njalo ngaphandle kube lomhlola omkhulu ukuthi ngo-2023 isengaphila iyenze okunye ongasikho kufa lokho esikubonayo ngokubona kwami isinyamalala nje isihamba ayisozibe khona njalo ngaphandle kube lomhlola njoba nsitsho ongenzeka nxa ungasazanga waba khona lowo mhlola wepolitiki kutsho khona ukuthi hayi isisedlule emhlabeni ayisezukuba khona kusiya phambili esingakwazi ke ukuthi abasalayo abayibo abazuzileyo ekuncinisaneni kwabo ngo-2023 kuzaphumane kodwa ke kuyavela kahle kamhlophe ukuthi kulabo bantu empikiswaneni phakathi kwe-MDC lalokho kwakuzanywa bahambe lochamisa labo bantu basekele yena iZANU kanti ke njalo lokho ibambile lapho yayibambe khona kodwa incediswa phela futhi ukuthi umthetho kawuhanjiswa ngendlela efaneleyo iyavunyelwa ukukhampeni amanye amaqembu engavunyelwa ukukhampeni
Impumela le singathi kukhona yini esikhombisa khona okulakho ukwenzeka kukhetho luka 2023
esikubonayo nje ukuthi amadolobha angaphansi kweopposition kangiboni ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okhethweni oluzalandela ngo-2023 lanxa kusiya phambili sesivele sesikubona kumile sekwakhele ukuthi abantu abasedolobheni ngobuningi babo abalifuni iqembu leZANU PF emakhaya ke kanti ke njalo lokhu ikhona iZANU njengoba incediswa futhi ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenza kuleyo ndawo yikho esikubonayo ukuthi kusengenzeka ngo-2023 ngaphandle kokuthi opposition isebenze kakhulu ukungena emakhaya kumbe yona iZANU isebenze kakhulu ukungena emadolobheni okuzaba kunzima kakhulu ukuthi kwenze kodwa ke sibona indawo ezimbili emakhaya besiya kuZANU edolobheni beku-opposition kodwa njengoba njengasho emakhaya ukuze kube ngaliyandlela kungenxa yokuthi iZANU isebenzisa izinto ezingekho emthethweni ukuthi ihlale ezihlalweni ekuzo
umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe Seli kubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi izisebenzi zePlumtree Hospital seziveze ukukhonona okukhulu ngengcekeza ekulesi sibhedlela ezithi ilanko ukuphambanisa impilakahle yezigulane ikakhulu abesifazana abamelele ukubeletha. Ikroniko ithi uhulumende usebopha amapolisa asebenza lamasela atshontsha inkomo ikakhulu emngceleni weZimbabwe leBotswana. IHerald ithi amalunga eZANU PF anqobileyo kukhetho lwama-by-elections asebonge umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhuba inhlelo ezihuge uZulu. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe amabutho akweleniche ayisithupha ahlaselwe ngabahlamuki duzane lomngcele walelo lizwe leBurkina Faso. I-Voice of America ithi abahlamuki ekade behlomile bahlasele kwele Nigeria esigabeni seKaduna izolo babulala oyedwa egcekeni lendizamchina. Singene udaba lwemelika. Uhambo luka mongameli Joe Biden ezwekazi le-Europe lufika emaphethelweni. Umbuzo omkhulu ungothi kuyini kahle kahle akufezileyo ngomhlangano awenze labanye abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO phezu kokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Ngemva kwalomhlangano eBrussels, uBiden wethekelele ePoland ngempelasonto lapho ahlangane khona lomongameli walelo lizwe kanye lamabutho eMelika ahlala ePoland. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi uhambo lukamongameli welizwe uBiden beluqakathekile ngoba okakathesi sibona ukuthi impi yeUkraine ingakuthiwa ama-Ukrainians they have re-established control of many cities and ngathi asibe bulale and taken prisoners of war and ama-Russian have lost ama-general or ama-commander over 7 esukuzwayo okakathesi. Uhambo lolo lukamongameli welizwe to the NATO summit ngathiwa kuphume ama directives ukuthi izijeziso as ama surrounding oligarchs or abangane baka Putin bahlaselwe again ukuthi bafake I pressure kumongameli uPutin weRussia to stop the war. Sibona lay isithemwa ngabelungu obayikhoyine Putin's war ngoba ilizwe lonke o imhlaba yonke jikelela abantu bebezibuza ukuthi kanti impi le ngeyani vele according to ama sources esiwabonayo ukuthi uPutin besaba ukuthi iNATO isisondele eduzane kwama-border akhe engafuni ama-nuclear weapons eNATO just behind his backyard. But singakhangela siyabona ukuthi iAlaska le-USA they are only 87 miles away from the Russian country. So mina mbona ngathiwa impi le is the re-emergence of the fight for natural resources. So i-meeting le ngibona ngathiwa ama-Europeans lama-Americans they've never been this united since ama-World Wars 1 and 2 in the 40s and the 1918s to stop umuntu oyedwa from world domination. Lati e-Africa besingakwazi ukuthi bekuzaphelela kuphela khona ngale e-Ukraine yini then it was going to affect us as sovereign nations. Ngoba sibona ukuthi before this war besokulomsindo ongathiwa iChina layo ibifuna ukuyethatha iTaiwan but owathesi asisakuboni ngoba sibone i-reaction ye-Europe expeditiously lokuhamba kwamongameli welizwe uBiden uthe nguye okade efuna ukuthi i-meeting le take a place. So siyakwazi ukuthi i-America ma ingafaka their commitment to a lot of these wars bayabuya full throttle. So khonapho mbona ngathiwa the achievements was ukuunita kwe-Europe le-America and ukuwina of the Europeans of amafutha or igas le-Russia for the future.
Impi yomhlaba yesithathu esingathi World War 3 esatshelwa ngabanye ubona singafika kulelo zinga yini isiqhamuka?
I-World War 3 hayi asikwazi ukuthi kuzohamba kanjani ngoba siyakwazi ukuthi kungaqalisa kuphela ukuthi ama-NATO countries or uPutin engaletha amasotsha akhe across the lines i-World War 3 izaqalisa. Sibona ukuthi ama-munitions akhe or ama-cruise missiles akhe abashaya ama-town eLviv duzane lama-close borders le-Poland which is a NATO country. But siyakwazi ukuthi umuntu wonke phansi lonke jikelele asifuni into zempilezi ngoba siyakwazi ukuthi abantu bonke bazalimala whether you're involved or not involved. So okakathesi siyabe sikhangele ngoba asisakwazi but mina ngithi abantu sikhangele kuNkulunkulu for this hour.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanqobe ukhetho lwama-by-elections abebandla le-CCC kanye labezanu-PF bathi bazasebenzela intuthuko kazulu. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uza kwethula umbiko namuhla phezu kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okugodwa nje. Lokhu kuza ngesikhathi iphephandaba le-News Day libika ukuba i-MDC Alliance ingaba isixotshe uMonzora. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.